wabangena njengebuthweni kodwa ke kazenge train kangako wasuka sebaleka wayezifolweni zakhe ehanjiswa ngundabaningi story. Kodwa ke for now lokhana sokuyi-water under the bridge because i-struggle can be started by anyone ongazenge train can facilitate ebe lama-resources ebe le-base where to start from ukuthi i-ground. But ngendlela yena abeka ngayo kumbe uthukuthele kumbe unjani kodwa-ke indlela abeka ngayo akucaci ukuthi kungaphelela emoyeni. UJonathan uzakwenza ukuthi ilizwe leli lingazali aba lokuthula, kuzakuba lo mvukela sibili omkhulu njalo abantu abaningi abahlukuzelekileyo ezandleni zezanu bazajoyina uJonathan kayedwa khona laphana. UJonathan yena uyisikhulumi nje kuphela kodwa-ke kukhona abantu asebenza labo.
Ye, kodwa siyabona ukubana nxa kukhulunywa nge-G40 kwakukhulunywa ngabantu ababili abathathu bonabo Jonathan Moyo okasukuwere labo Grace Mgabe. Phansi lapha esingathi khona ngesilungu kuku-ground bakhona yini abazithi ngama-G40?
Baningi okuzwayo, okuzwayo sibili baningi njengoba vele bonke babe besithi bona ba sebenike uGrace uMgabe ukuthi khona hayi ama-province wonke asevumile ukuthi kabe ngumama ongatheka over kumbe ebe ngumama osekhokhelelo omama laphana. Khona laphana bonke besithi bona sebefuna ukuthi khona lokhuyana isikhundla lesona sakhuliswa khona umjulu laphana ikota ye-women kube ku-presidium ebe khona omunye laphana babe besitsho yena ukuthi bemfake laphana be-induced. So you'll find that ukuthi khona kuzanu kakula bantu abasupporta i-party basupporta i-power. Any bhodi ole-power kuphela uzanu bamsupporta, akula bandla kuthiwa yizanu kathesi laphana kuthiwa khona labana abantu ngabe-party e-political party kuthiwa yizanu ngabantu abasupporta i-power. Uthe ngena umnangagwa laphana bonke basupporta including u-Obhedi Mpofu bona laba e-Martinhoek province yabo leyana eyiyo yayilokhu isalela kwamanye ama-provinces kuxotshwa ama-chairpersons wonke kwasala i-chairperson we-Martinhoek. Bonke baba ngabathi bathi nangumuntu kumnangagwa sikwazi ukuthi sivelele ngaphi nangumuntu bonke bamsupporta. Basupporta ngomlomo besupporta i-power yomuntu to be protected kwezinye izinto zabo ababezenza. Akula support ekhona kuzana. So phansi ku-ground lapha kuma-grassroots lapha anyone kuphela oagenesi i-current dispensation leyi i-regime ekhona yena leyi anyone kuphela ongazani ucabana nabo bona laba bonke bagijima beye khona ngale besika besupporte.